sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyabonga ku Studio 7 ngesonto mhla ka 12 kuMpalakazi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, kuyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abayisithupha izolo.
Umkhuhlane lo mahlabezulu we-COVID-19 lo nxa singawunanzelelanga ngumkhuhlane ozabhidliza imiphefumulo eminingi.
Ibandla le-MDCT selifuna ukuxotshisa edala lephalamende uNkosazana Dokozani Khuphe.
Nxa umuntu esetshilo ukuthi kaseyilolunga le-MDCT uyabe sezixotshe yedwa.
Kodwa abalandeli bakhe bathi kayindawo uMakhuphe.
Sifuna kucace ukuthi those structures will remain with Dr. Khuphe.
Sebebaningi abezomvikela abatshontsha besebenzisa izikhali zikahulumende ezinjengama AK-47.
Ngithanda ukuxwayisa uzulu ukuthi asenze lathi njalo basinikeze information.
Sizalethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abayisithupha 6 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe kwathi bedlula inkulungwane ezintathu 3004 bahlolwe batholakala beligciwane le-COVID-19. Lubika njalo ukuthi umkhuhlane lo usubulele abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4735 kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe bafika phose izigidi ezine 3.9 million, kuthi ke asebehlatshwe eyesibili bafika phose izigidi ezintathu 2.9 million. Uhulumende uthi umkhakha omutsha we-Omicron uyamemetheka elizweni. Usiqhamfundo Solayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo hospital uthi abantu kumele bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane lo mahlabezulu we-COVID-19 lo nxa singawunanzelelanga ngumkhuhlane ozabhidliza imiphefumulo eminingi ebantwini. Yikho liyaxwayiswa ukuthi nxa abantu besenza imikhankaso bekhuluma lilalele okukhulunywayo, ngoba nxa umkhakha lo omutsha usubulala abantu baza kufa abantu ngesikhathi esifanayo bebaningi kakhulu. Njoba libona amanye amazwe ethukile, kutsho ukuthi umkhakha lo usutshintshile ngendlela ohamba ngazo, suyethuse umhlaba wonke. Yikho liyacebisa ukuthi linazelele impilo zenu, lingaze lahamba khonokho esikutsho ukuthi abantu besiya hlangana bebaningi. Yikho lapho okuvuka khona ingozi embi kakhulu.
Usiqhamfundo Solayo Ngwenya usebenza esibhedlela sempilo hospital ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora kubikwa ukuba selifuna ukuxotshisa edala lephalamende uNkosazana Dokozani Khuphe labanye abacatshangelwa ukuba bafuna ukususa uMonzora esikhundleni emhlanganweni owe-Ordinary Congress oza kwenziwa ngomnyaka ozayo. UKhuphe uselobele uMonzora incwadi ejulileyo ebuza ukuba kwenzakalani kubandla leli. UKhuphe uthi ufuna ukubona konke okwethulwa lidale le-National Council elenza umhlangano ngolwezi. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi abasuswa edale lephalamende ngabantu abangenzi kahle kubandla leli.
Udaba lokukhitshwa kwamalunga edale lephalamende kumbe awe ekhansilini ayisiso sinqumo ibandla elisenza mahlayana nje njengendlela leyi esisethulwa ngumama uKhuphe eselethe lamagqwetha ammeleleyo lapho athi khona yena kulabantu asebemqophile, kulabantu asebehluza ngasese ukuthi bamkhiphe ukuba lidale lelunga ledale lephalamende. Hhayi, akusebenzi njalo ebandleni lethu. kuyisinqumo esithathwa ngomva kokuthi ibandla linanzelele okokuqala ukuthi umuntu lo osela yini. Nxa umuntu esechilo ukuthi kaseyilo lunga le MDCT uyabe sezixotshe yedwa. Okwesibili, isinqumo esenziwa ngokuthi umuntu ekusebenzeni kwakhe wenza into ezenza ukuthi izinhloso ze-MDC ziphumelele yini, kumbe usenguye ovimbileyo ekutheni ibandla liphumelele liye phambili. Nxa kungatholakala ukuthi umuntu osebandleni usemisa izinhlelo zebandla, ibandla lisakwanisa ukusebenza liye phambili ngenxa yalokho abekwenza, noma elilunga lebandla, uyaxotshwa.
Kudube uthi akukhanyi okwenziwa ngumakhophe.
Okumele sikunanzelele ukuthi i-National Council leyo umama ukhupha akhuluma khona wayekhona, wabeka eyakhe imibono sitsho ukuthi yena kafuni ukuthi i-Congress yenziwe masinyani. Abatshoyo ukuthi bafuni yenziwe masinyani labo bapha ezabo izinqumo. Yikho lapho esikhona lokho kokurecola. Abantu kabahlale bekwazi ukuthi kuyinto esemthethweni ku-Constitution, u-Section 129K eyavunyelwana iZimbabwe yonke ukuthi nxa umuntu engasaqhubi izinqumo zalelo bandla eli yilo limfakileyo kumele akhitshwe, kumbe nxa evele waphumela egcekeni kasekho kulelo bandla kumele akhitshwe. Kodwa okwakhathesi siphethe incwadi zikamama Khuphe, ibandla lisazopha liphawule ngalokho ukuthi kuyiwa ngaphi kusiya phambili.
Abalandeli bakaKhuphe bathi uMonzora uzethwalise nzima umaKhuphe, ngakho-ke bazatshela amalunga wonke eMatabeleland ukuba sebesekela uKhuphe. Umnumzana Lungani Ndebele, ilunga lebandla le-MDCT, uthi bazasekela uKhuphe ngendlela ezakwethusa uMonzora.
Sifuna kucace ukuthi those structures will remain with Dr. Khuphe. Bangacabanga ukuthi bangamxotsha from the party uzaluza ama-structures, njalo ama-structures azaswela umkhokheli. Hatshi, lokho akusoke kwenzakale. Sizawagcina lawa ma-structures engaka Dr. Khuphe. Asisoze sesabe even lathi nxa bengathi bazasixotsha, asisoze sivume ngoba sivikela iparty. Asinyeke sixotshwe ngabantu abalwela i-individual, thina silwela iparty. Lokho asisoze sikuvume, asisoke sikuvume sibili. Okukhona yikuthi lawo ma-structures amadebheleleli azahlala eku-Dr. Khuphe, njalo siza kampena ngezinga eliphezulu. Siwatshela, sitshela umhlaba wonke ngomona osukhona kubandla le-MDCT kusukela mhla ka-27 December last year. Kube lo mona, sokulo mona omunye omangalisayo olobandlululo lwe-tribalism esingakaze sibone.
UNdebele uphinde wathi
siza kampena kakhulu, siza bhala amaphetshana ama flyers, siprint ama flyers, siwajika emathebheleleni yonke le, siwahlela emathebheleleni yonke le. Sizaba dikampena strongly, hayi kancane. This is not a secret. Mina ngwami angifuni ukwenza kube yisecret. It's not a secret. Ofisa ukubatshela, kabatshele. Kahamba abatshela, I'm very prepared ukuthi nxa besenza izinto ezingekho esemthethweni wepharty yethu, asifuni sibili. This is going to be a battle of Harare and Bulawayo. Asisoze sikuvume thina njengabantu bakoBulawayo. Bazaphumelela khona ngale eHarare ukumhlukuluza, kodwa ngapha hayi, abasoze baphumelele ngapha eMatabeleland.
Ngasenelisanga ukukhuluma lo maKhuphe ngodaba lolu ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Amapolisa athi asebophe abantu abafika phose inkulungwane abagqekeza ezindlini zabantu ezitolo lezinye indawo. Kusanda kudutshulwa isotsha litshontsha, njalo sekubotshwe elinye lomunye owayelipolisa ngesikhathi lisanda inani labezomvikela abatshontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kule sosha eladutshulwa lafa uMnumzana Joseph nemayisa eChad Gombe eHarare litshontsha endlini yakhe, kwathi omunye njalo wokubutho osebenzelana laye wabotshwa. isocial elder Rokora omunye wabantu abathathu ababulawa munemayisa ngesikhathi ebathola emzini wakhe betshontsha besebenzisa i-AK-47 leminye imibhobho yebutho. Unemayisa wayekuhlangothi lwamapolisa olwe-Criminal Investigation Department. Sebebaningi abezomvikela ababotshelwa ukutshontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Ponyard uthi sebebophe abantu abafika phose inkulungwane 800 lonyaka abatshontsha njengogora.
Ngithanda ukuxwayisa uZulu ukuthi asisende nathi njalo basinikeze i-information njengoba kathesi abantu abaningi kusukela ngo-January 2021 ukuthi sibe kathesi ophe amahala angu-849 ama-armed robbery suspects.
Unyathi uthi bazimisele ukubopha zonke izigebengu.
Ungananzela uyabona ukuthi kule operation esilayo kathesi elizweni lonke lapho okulama-crack pins, ama-crack pins lawa balezimota balembhobho njalo balanda amacela wonke abahamba bekholomba izindlu bekholomba amakhampani besenzela bona esithina ama-armed robbery.
Abantu abaningi bathi sebedlela evalweni ngenxa yemasila lezigebengu ezisebenzelana labezomvikela. Omunye wabadlalela evalweni umnumzana Matthew Sithole sakamusi Harare.
Siyabona amapholisa lamasosha yiwo antshontshayo ngoba bayahola imali encane elizweni.
Unkosikazi Nomsa Hadibe laye uthi kuyethusa ukwenzakala eZimbabwe.
Senanzelela ukuthi lezi nsuku sokulama-robberies amaningi ayenzakalayo ezindlini, isikhathi eziningi uthola kuthiwa kumbe indlu kasiphatheleni, ezitolo, emashophu yabo imali, laba abasebenza kumamayini ama-robberies akhona asemaningi. Jala abantu bangikhona abengama-armed robberies. So mina ngokubona kwami ngibona ngani amapholisa namasosha engabe ephambili e-leader abantu laba benza ama-robberies lawa ngoba ama-robberies akhona enziwa ngobunono obukhulu.
Umnumzana Reason Banda uthi kuyadanisa okwenziwa ngabezomvikela.
Umende meye fasise umthetho lapho ukuthi bayezwa lokhu sekuningi la amasosha namapholisa labanye babo ama-ex. Police lama ex-soldiers asebebhekeze kakhulu. Amtrooper asebeyenze kakhulu elizweni. Bona ngazathi uhulumeni sokumele afake sibili umthetho ofasisayo ukuthi nxa kusenza bengagwetshwa okufana labantu nje abangazange bahamba esipholiseni kumbe esisosheni.
Umongameli emazweni mnangagwa usanda utshela uZulu ukuba uhulumende wakhe uzalwisana ngamandla lezigebengu ezisebenzisa imibhobho. Ukhuze amasosha namapholisa esithi akumelanga bedlelane lezigebengu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kwezemaphandleni lamhla sikhona ngale ke eDaluka eLupane esabeleni seMatoran North, lapho sibonga khona lo mnumzana Morven Qhelisangwenya owenza inhlelo ezijiyeneyo ezokunceda uZulu. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo.
Kulelanga elihle likhona eliqanjwe nguhlabezulu khonapha eDaluka, kakhulu laba abangena amaklabhu la akugqogelela ogqogelela ngabiza ukuthi ngamavaisali aisali kumbe silk, kude kakhulu ungasebenzisa ibalithi silk kuyazwakala ngoba Saving and Internal Lending Community. Bonke laba bantu bayi-176 engibahambelayo babone kufanele bebe lelanga elihle lokungenzela kumbe ukungibanga abaza bebabaza ikakhulu lapho esihlala khona betshela lo mhlaba ukubana hayi nangu undoda ozinikeleyo osiphakamisileyo usisuse lapha nangu sesibeke lapha. Bona bazitsholo ikhobe ikhipha isihloko esihle esisibonayo ukuthi wakhona who is Morven Ngwenya.
Akusitshele okuningi okwenzakala khonapho-ke eDaluka.
Abazali njalo-ke kule abanye abakhatshana abafisayo ukubana hhayi siyaphosa laphana lathi sikhwame sikwenze songwenya lami kuningi ngufisa ukuthi ngikuphakamise ngoba isandla esihle bakithi ngesiphayo uNkulunkulu yatsho ezincwadini zakhe lami njona ngiyakhonza akunjalo ke lami kuningi engakukhangela njengakathi sisikhangele abampofu khona apho abagcina izintandane ngadobha lami okuncane ngifake khona phana ngincedise lakho ngiyakuletha phakathi kwenu ukuthi hhayi sengiyenze lokho ngoba labo bayenza njalo bagcina izintandane zabo bagcina lapha bayathenga amabhuku bathenga izifuyo ezokuthi begcine zonezintandane abalazo konke bekubonga ngongwenu noba i-COVID-19 ikhona ibaphazamisile kodwa-ke bona bayenelisa kubana okuncane abantwana behambe esikolo bedle ekhaya noba indlala ikhona kutshisile i-climate change ingavumi umumo wona lwesiwona womkhathi bengavuni lutho kodwa ngokuncane bakwanisa ukuthi belale bedlile sikubiza sithi stebhuke lapho ngokunjalo-ke inamba yami ngilinikeze +263 775 875 822 0775 nqawe lapha ekhaya eduze 875 822 +263 775 875 822 Moveni yabonga
ake uLamhlasi malapha kuhlelo lwezemaphandleni besilomnumzana Moveni Qhelisa Ngwenya ukhona ngale ke edaluka elobhane esabelweni semathebelele North. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zezabelo ezimbalwa okube lezulu lesikhukhula zithi kulabantu bafika ikhulu 100 abangabe bebulwele izulu leli e-Arkansas, e-Illinois, e-Kentucky, Missouri, e-Tennessee. I-Reuters ibika ukuba izulu leli ebelilomoya omangalisayo lama-tornadoes libhidlize lezakhiwo ezigoqela ifektali yokwenza amakhandlela, indawo ye-Amazon ethengisa impahla, izitolo, izindlu lokunye. Umongameli Joseph Biden uthi uhulumende wakhe usencedisa ababhekane nesehlakalo lesi. Umongameli Cyril Ramaphosa namhla ube ngomunye wabahambe esikhumbuzweni sika-FW de Klerk owaba ngokugcina kwele South Africa wayephethe isikhundla sikahulumende wobandlululo obhubhe ngolwezi. Waziwa kakhulu ngokukhulula uMui uNelson Mandela wahlala ejele okweminyaka engama-27 years. UDe Klerk noMandela bathola isicoco se-Nobel Peace Prize. Uhlangothi lwe-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights seluqhotoze ele-Libya eselibisele ekhaya abadabuka kwele-Sudan abafisa ukuphephela kulelo lizwe. Kubikwa ukuba baqotshwe e-Ganfuda le-Al-Kufra Detention Centers inyanga epheleleyo. Sobe isikhathi sezamasiko.
Amasiko senzi umandla
lobaba mkhulu
babe lobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lobaba inyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya ukhona ngale koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi ngiyabonga.
Kunjani khona ngapho bantu?
Ezilwa siboni ngoba khona kufanele ukuthi yalubana abantu bahamba bayibika lapho kwakuvele kubikwa khona.
Ye vele yikho esikhuluma ngakho lamhla-ke uhlelo lwethu lwamasiko. Singathi-ke vele izulu lalicelwa njani njalo sokutheni? Akusitshele ngamafitshane kolokho Ngwenya.
Lalicelwa lingakani kuyiwe ezindaweni lapho okuphelwa khona izulu izulu edula ejilo komanyangwa konyebani izindawo zonke lezo kwakuyiwa khona kulabantu abaqondana lakhona lokho.
Singathi-ke sokwathini njengoba kungazani akungana kusekho phela
abantu sebangena amacawe ngamalanga amaziro ongolwesithathu wafika beyabuzela ezenza abakhuthekeyo ngelanga lozilo bona basebenza emasimini.
Singathi khona vele kucelwa izulu, kwakucelwa njani? Akutshela abantu khonapha ngamafutshane wakho.
Ngezigaba ngezigaba abahambela khona lokhu ukuthi kuyaziwa ukuthi kuna abantu sekabani yibo abahambeli okuyakucela izulu. Hhayi nje wonke umuntu olabantu abakhonjana lakhona lokho.
Bakhona kathi sikumbe kuveleka basekho njengoba sizokuthiwa-ke le njelele sokwabanjwa le mbiza.
Bakhona izinduna yizo esezilomlando kube kubike or izinduna esezikhona ezingabantwana zona lezo ezingasaqinisiyesa amasiko kathi zizinduna bazinduna ngamasiko hhayi ngepolitiki loba ngani kufanele ukuthi into okufanele bayaze ukuthi induna ngeyosiko ayisiyo yepolitiki lebo kambe baholisa kwezepolitiki kodwa okwabo baholisela ukuthi kube yibo bakhokhelela abantu engancengi uhulumende induna ifanele angincengi ngoba izimoto abazithengelwayo imithelo yethu abantu ayiveli kuhulumende imali zabantu ezomthelo eziphiwa izinduna.
Ye, siyakuzwa kakhulu Ngwenya. Nxa ukuthi ungavala khonapho-ke cebisa abantu ukuthi benzeni ukwenze ukuthi kuvuselelwe usiko lolo.
Ngenduna ngenduna kuyaziwa izindlu ezazivele ziqondane ukuyaqhelela abantu izulu kufanele kuvuselelwe lokho kungakakuyeyisa induna ngayinye ngayinye kayigcine esigalweni sayo ngoba induna yosiko ayisiyo nduna yani. Izinduna zimele ukuthi abantu abalandele amasiko abo ngezigaba ngezigaba.
Ye, siyabonga kakhulu-ke lapha besixoxa-ke le nyanga enkulu uDavid Mrabinyana Ngwenya ukhona ngale koBulawayo. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadinwa lokusasa ba. Sina sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Namhlanje ke ilizwi lethu lokukhumbuzana lokuvuselelana umoya sizalithola encwadini yezenzo zabapostoli isahluko seshumi nambili. Sizabala nje amavesi amabili u-4 lo-5. Verse 4, wambamba wamfaka ethilongweni wamnikela emaviyweni amane, yilelo nalelo linamabutho amane ukuba amlinde ehlose ukumkhuphulela ebantwini emva kwePasika. 5, ngakho-ke uPetru wagcinwa ethilongweni kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Indaba le iphezu kombuso othiwa uHerodi, nguye nxa kukhulunywa ngokuthi wenza lokhu lalokhu, nguye ke lo Herodi esizwa ngaphezulu ukubana wayesenzela ukuthi athole udumo emehlweni abantu ukuthi bathi inkosi elesandla esilukhuni esilakho ukugobisa labo abangavumelani lomthetho wakhe. Kodwa-ke inkulumo yami yona le emfitshane nje omzuzu lelandelayo, ngifuna ukuthi ngithi mina njengoba sizothiwa uPetro wafakwa etilongweni, baningi-ke abantu abafana lo Petro abaphakathi kwamatilongo achiyeneyo. Itilongo yindawo engela ukukhululeka, yindawo yokwenziswa lezinto ongazifuniyo, ulalele la magama ongasoze uwakhwabithe kodwa ungela lutho ozalwenza, ngobana ubotshiwo isibotshwa usentilongweni, wenza lokho okufunwa yilabo abagcina intilongo. Baningi-ke abantu-ke esingathi basentilongweni ezijiyeneyo. Uyabona nxa ulesandla esilula sokulwa lomlomo olula ukuxabana labanye abantu. Kuyafana ufana lomuntu osetilongweni lona lelo, yili tilongo lakho lona lelo. Ngobana awuhlalisekanga, awukhululekanga. Kwesinye isikhathi uze uzame ukuphuma kodwa wehluleke ngobana ubotshiwe yiloko okukubophileyo. Iningi labantu bangaze bathini bayazazi ukuthi bayini. Itilongo labanye kungaba njengoba ngitshilo ulaka olungelangqondo lalapha egumeni, umuntu okhahlela yonke into aze akhahlelele nje akakhululekanga ngobana ubotshiwe ngumoya lo ophonga ukukhahlameza abantu. Omama labantwana badlala uklubhu kumbe obaba badlala uklubhu ngenxa abanye omama labo abale ukubotshwa yimimoya yolaka olungelamsebenzi olungakhiyo. Abantwana labo baze baphakamisele ezandla lapha egumeni behlala besilwa bona bodwa ngobana basetilongweni ledimoni lomoya omubi ngabakwazi ukuhlalisana kahle. Abanye umuntu uzondela nje into encane osengozondile osengelwayo, kutsho ukuthi lowo muntu uswela ukuthi abantu bamkhulekele njengoba kuthiwa kuvesi 5 khe bayibandla lamkhulekela ngesineke uNkulunkulu. Ngasibakhulekeleni bona abantu abasematilongweni ayitshiyeneyo. Abanye ungaze umbone ehamba umuntu engathi ukhululekile phandle kodwa ngaphakathi usentilongweni, kuningi okumphambanisayo okumncitsha kanye nokukhululeka nenkululeko okumele abelayo. Asikhulekele Baba Thixolungileyo, sicela ukhululwa ematilongweni ngamunye amunye. Lelo tilongo esiphakathi kwalo siyakucela ukubana ukhulule abantu bakho bathole ukukhululeka lokhu owabadalela khona emhlabeni. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Wezemidlalo. Iqembu leZimbabwe Warriors selilungiselela imidlalo ye-Africa Cup of Nations eqala ngozibandlela kwele Cameroon. Abaphethe okwamanje inhlanganiso yezifa sebekhethe uNorman Mapheza ukuba umqeqeshi walo. Uzasekelwa nguMandla Mpofu, uTaurai Mangwiro no-Energy Murambadolo. UBenjamin Maruwari ukhangelwe ukuba laye uzancedisa uMapheza njengoba ekuqembu leZimbabwe Warriors Under 23. Kuyaqhubezela okumangalisayo kunhlanganiso yezifa okuxotshwe khona izifa board luhlangothi lukahulumende olubona ngezemidlalo luthi kabenzi kahle umsebenzi, kodwa izifa board iyawala lokhu. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe ubulele abantu abayisithupha izolo. Ibandla le-MDCT selifuna ukuxotshisa ejala lepalamende uNkosazana Dokozani Khuphe, kodwa abalandeli bakhe bathi kayindawo uMakhuphe. Sebebaningi abezomvikela abatshontsha besebenzisa izikhali zikahulumende ezinjengama-AK-47. Siwuqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.